izani PF layo ivunyelwe ukuthi ikhulume umbono wayo njengelinye lamabandla akhona khona eZimbabwe. Kodwa okuthiyo izani PF akusikho okumele eZimbabwe. Okumele eZimbabwe ngokukhulunywa ngokhulume ukuvela ukuxoxisana kucabinet. Lokhu okuthiwoyo ngumbengegwi ukhuluma echasisa umbono wezani PF. Sina njengebandla sithi silandela esikuvumelana kucabinet njenga ababusa bonke bebambene lezani PF le MDC kaTswangirai. Okuliqini umqoka uqhakathekileyo ukuthi iZimbabwe thina esifisayo sibonayo iZimbabwe engelalutho elufihlayo. Ngelalutho elufihlayo sifisa ukuthi wonke umuntu olesifiso sokuthi azokhangela ukuthi ukhetho lwethu silenza njani abuye ekhululekile ukwenzela ukuthi kusasa kungabi into ozasala ekhonona esithi eZimbabwe behluleke lokhu behluleke lokhuyana. Sifisa ukuthi senze yonke into obala, yonke into ukhiphe siyifake egcekeni ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu ozasala ekhanela okubi yena ethole ithuba lokuthi azozibonela. Sixwayisa kakhulu izani PF ukuthi noma belelungelo lokubona ngendlela ababona ngayo, kuhle kakhulukazi ukuthi sithi diba lamazwe wonke omhlaba ukwenzela ukubatshengisa ukuthi hatshi lokho elingabe likunakanela kumbe lokho kwakusenzakali akusenzakala ikho kwenzakalayo, thina zonke izinto sesizenza zisegcekeni.
Ngalokho Dube, ludaba elizakhuluma ngalo yini kudalele ekhabhinethi lololo?
Kakhulukazi abasimeleyo ekhabhinethi bahlonyisiwe ngembono yonale evela kubandla lethu ukuthi batshengise kakhulu ubuciko bokuthi lokubaluleka kokuthi sinxuse wonke umuntu ongelasici, ongasazi asenzele umona, ongasazi asilethele impi yeZimbabwe, abuye azokhangela ukuthi senza njani izinto zethu ukwenzela ukuthi nxa sisima sigxila sisithi silandela imithetho yethu njengabantu beZimbabwe, akula ongama athi abantu beZimbabwe kulalokhu abakwenza okubi, kulalokhu abakwenza okubi, ngoba sebe singafihlanga lutho, senza izinto zethu kuhle, singachayani, singaqhilani, kungela muntu okhala ngalokhu. Awubonike ukuthi liyabe selilizwe elimhlophe njengochago lelo.